siyabonga Chris Lojonga li tshona njani izulu kandaba yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 9 ngoNtulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Then isandla sokunele isikhathi yesibindi yakho la iyayibambeni i-1. So sayi-decide ukuthi ibe ngu-2. So that sathi okuyingxenye okwesibindi sesandla sokunele for each of abantwana abakhona.
Elezimbabwe lithi liyaziqhenya ngokwenelisa ukwehlukanisa amaphahla azelwe ngenyanga ezintathu ezedluleyo enamatheleni eHarare ngoba lokhu kungumsebenzi omqoka otshengisa ukuthuthuka kwelizwe kunhlelo zempila kahle.
So uma ukhangela iconstitution yethu kathesi uzabona ukuthi uhulumende sokulezinye izinto aziyenzileyo eziyephula umthi iconstitution ngokuyenza kumbe ukuyephula iconstitution ngokuyekela ukuyenza ezinye izinto ngesikhiwa singathi ukuyephula iconstitution by omission and also by commission.
Okansila besifazana kobulawayo bathi ezombusazwe zamabandla zivalela omama phandle.
Uzulu seveze imbono etshiyeneyo ngesinqumo esethulwe ngusomlomo wedalela ePhalamende izolo umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga leli dalekene lisi ukucwayisisa ngendaba zokungethembeki i-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
LeZimbabwe lithi liyaziqhenya ngokwenelisa ukwehlukanisa amaphahla azelwe ngenyanga ezintathu ezedluleyo enamathelene esiswini eHarare ngoba lokhu kungumsebenzi omqoka otshengisa ukuthuthuka kwelizwe kunhlelo zempila kahle. Amaphahla la asesibhedlela seChildren's Hospital eHarare esikodlweni. Udokotela onguye obekhokhela lumsebenzi umnumzana Bothwell Mbowa Yesango utshele iStudio 7 ukuthi iqula elingcwethi zempila kahle labo dokotela abasebenzelalo yilo elibangele ukuthi umsebenzi lo uphumelele. Okubikwa kuyikho kube lukhuni kwehlukaniselana amaphahla la isibindi ngoba besisodwa. Izibindi lezi zibikwa zizakhula zodwa lanxa sezisikiwe. Amabizo amaphahla la wona azelwe ngenyanga ezintathu edluleyo ngukhupha kwashelo Thapiwa Nashe Chitiko njalo abazali babo bathi bathokoza ngalesi sehlakalo. Sixoxelo Lieutenant Colonel Israel Dube omunye wabodokotela abaqhobela umsebenzi.
Into ethabisayo kakhulu because i-type operation yakhona i-operation ingakaziyenze ngalapha eZimbabwe even amazwe amaningi e-Afrika ukuba nobungcintshi bakhona kokwenza ama-operation anjalo athathe isikhathi because afuna udokotela asebenze isikhathi eside kakhulu besenza umsebenzi wona lo.
Beliliqula eliningi elabodokotela lezinye ingcwethi kwezempilakahle belisebenza njani njalo kuthethe isikhathi esinganani?
Ekwenzeni operation enjalo bebefuna ukuthi udokotela engasebenza okwesikhatshana esingaka kuyabe futhi kube labantu abaningi ukuthi babe betshintshana ukwenza umsebenzi wakhona. So like odokotela abalalisayo kwakulama-teams amabili but siqala i-operation yakhona abantwana babe bebambeni kusho ukuthi babe besembhedeni owodwa sukanisile ukuthi lo sengapha basabambananga benzasi-time lapho esibafaka emibhedini emibili bebe-operatwe ngabantu abangama-teams amabili. Kuyabe kufuna ukuthi kube nodokotela obona okokulalisa kuphela oyabe emeka sure ukuthi bonke abanye odokotela abalalisayo benze umsebenzi wabo abafanele bewenze nakula muntu ohluphekayo wenza something so that uma kusenzakala like that bili bathole omunye okwanisa ukuncedisa ukuthi izinto zihambe kuhle. Sekulalisini kwakunama-teams abodokotela abezokokulalisa and then eku-operateni futhi kwakulabodokotela ababesenza ama-operations akhona futhi ababengama-team angu-2 but lakho babelokhu betshintshana ukuthi loyo ingayenza after isikhathi umesejidi operation then umuntu dokotela ethathe ekhubeke phambili le operation yakho
siyezwa njalo kuthiwa amaphahla la ehlukaniselwe isibindi zizakhula njani lezi zibindi sezehlukanisiwe njalo akusoze kuhluphe phambili
usali uNkulunkulu uyamangalisa because isibindi ivileso umuntu omkhulu isibindi singakhupha isibindi kungadlula lesenyanga ezintathu isibindi sakho la service sikhulile futhi ukufuna ukufikela lapho esasikhona ukukhulu kwaBona sezi nebantwaneni sakhupha izindlu zakho nazazibambele but ngakhangela ukuthi amaphasi akho nesibindi amaphasi awesandleni sokudla i-right side bonke babe lapho uthi le side lakhe lesandla sokudla lodla le side lakhe lesibindi esesandla sokudla and then isandla sokunwele iphathi yesibindi yakho la iyayibambe i-1 so sayi-divide ukuthi ibe ngu-2 so that sakhe okuyingxenye okwesibindi sesandla sokunwele for each of abantwana bakhona and automatically kusho ukuthi iphathi naleyasayithi yayo izakhula and most likely ekukhuleni komntwana lasi sibindi sakhona siyakhula okokuthi siyagcina sesibona
Lo Lieutenant Colonel Israel Dube, omunye wabodokotela abaqhube umsebenzi wokuhlukanisa amaphahla azelwe enamathelene esiswini ubekhuluma icingweni eseHarare.
Okansila besifazana kobulawayo bathi amabandla ezombusazwe aqhubeka iqhakathekisa ukufaka abantu besilisa ezikhundleni ngaphambilini kwabomama la nxa isisekelo sombuso sibeka sobala ukuthi kumele amathuba besifazana labesilisa alinganiswe kubika uNothando Sibanda.
Idolobho lakobulawayo lathola okansila abayisishiyagalombili abesifazana kukhetho oludluleyo bemele ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Bexoxisana lenhlanganiso ekhangela abesifazana abazinkokheli, i-Women Institute for Leadership Development, okansila laba bathi bebekhangelele ukuthi omunye wabo abe ngumeya kumbe umsekeli wakhe, kodwa ibandla labo lanquma ukuthi kukhethwe abesilisa kuphela. Ikhansili ilamakomithi ayisikhombisa akhangela inhlangothi ezijiyeneyo zomsebenzi wekhansili, wonke akhokhelwa ngabesilisa ngaphandle kweyodwa ephethwe ngukhansila unkosikazi Monica Lubimbi. Okhangela amalungelo abesifazana kunhlanganiso yezisebenzi, iZimbabwe Congress of Trade Unions, unkosikazi Barbara Tanyanyiwa, utshele okhansila laba ukuthi nxa amabandla abo kwezombusazwe engaqakathekisi ukulinganisa amalungelo abesifazana labesilisa, basebenzise isisekelo esitsha sombuso ukuthola amathuba abo afaneleyo. Uqhubeke sithi kuqakathekile ukuthi babe yingxenye yenkokheli kukhansili kanye lakumakomithi achiyeneyo ngoba lapho kuhlangane abesilisa kuphela bayakhohlwa ngendingeko zabomama emphakathini.
But ungakhangela futhi within that council and kunezistructure whereby lina bame ongomama alikwani ubeqebatho kufunakala umeya lo deputy mayor ninalabelinge kwathi constitutionally singasakhulumi lokho ngukulu makhuluma nithi. Constitutionally, the deputy mayor was supposed to be a woman because lapha kuyakhuluma nge affirmative action. This constitution lingayibala iyakhuluma nge affirmative action. Lingabona kusana liyayenza kokudimanda. Lingabona lingayikonsidi, you demand. Lisebenzisa iconstitution le.
Ophethe inhlelo zenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, emhlubulweni ongezansi kwelizwe, umnumzana Lizwe Jamela, uthi ziningi izinqumo ezikusisekelo selizwe ezingalandelwayo ngoba uhulumende esehluleka ukubeka imithetho ezenza zisebenze. Uthi amanye amalungelo adinga ukuthi imithetho ethile ilungiswe, kodwa amanye amalungelo anjengokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa adinga ukuthi kubekwe imithetho ethile ukuze benelise ukuthola ukulinganiswa kwamathuba kuhulumende kanye lemakhansilini. Uthi indlela iparlamente esebenza ngayo akuthembisi ukuthi imithetho yonke edingakalayo izabekwa ngoba ukubeka imithetho emitsha ngumsebenzi wabameli, kukanti amadali omthetho wandaba angaguqula imithetho evele ikhona edinga ukuguqulwa kuphela. Uqhubeke sithi nxa kukhangelwa amalungelo okulinganisa amathuba abesifazana labesilisa, uhulumende wavela wephula izimiso zesisekelo sombuso ngokubeka abaphathi ntambo abesifazana bayingcosana nje osokulandelwe njalo emakhansilini achiyeneyo.
Sonxa ukhangela iconstitution yethu kathesi uzabona ukuthi uhulumende sokulezinye izinto aziyenzileyo eziyephula umthi iconstitution ngokuyenza umbe ukuyephula iconstitution ngokuyekela ukuyenza ezinye izinto ngesikhiwa singathi ukuyephula iconstitution by omission and also by commission. Into ezokwephula iconstitution by commission into ezinjengeappointment yabo minister le lokho singathi icommission leyo ukuviolate iconstitution by icommission.
Umhlangano lo ophathwe lamhla ubuyingxenye yemihlangano ye-Women Institute for Leadership Development yokuhlomisa inkokheli ezingabe sifazana ukuze zazi amalungelo azo kanye lokuzimela kanye lozulu ozikhethileyo. Inhlanganiso le iphethe inhlelo zokukhulumisana labo kansila besifazana kanye lokubancedisa ngokubahlanganisa lezakhamizi ukuze bazazise ngemisebenzi abayenzayo njengabo kansila. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Zulu seveze imbono etshiyeneyo ngesinqumo esethulwe ngusomlomo wedale lephalamende izolo umnumzana Jacob Mudenda esokuthi amalunga aleli dale kenelisi ukucwayisisa ngendaba zokungethembeki i-corruption. Umudenda walele amalunga ephalamende ukubumba ikomiti ezakhangelisisa ukungethembeki esithi lokhu kuyabe kuyikwephula isisekelo sombuso esitsha sona esipha i-Anti-Corruption Commission umlando wokwenza lumsebenzi. Lanxa bekhona abavumelana lomdenda, abanye bathi leli dale kumele livunyelwe ngoba i-Anti-Corruption Commission akula lutho olubonakalayo elwenzayo. Sixhume ilunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Pepe ukuze sizwe imbono yakhe.
Ngolwazi enginalo ukusebenza kweParliament okufanele kwenzakale ukuthi ke alubana ngabe kuthi icorruption okukhulunywa ngayo yile SD is a specific item ngithi kulendo ekhona sibili okuthiwa liyana eyiyo efuna ukucubungulisiswa ukuthi yenza kanjani njalo ngubani wayekhona iParliament ingakwenza lokho isebenzisa i-portfolio committee eParliament. Kodwa ngenxa sokuyukuthi khona ukhangela ne-corruption ilizwe lonke jikelele, umthetho welizwe kumbe ngithi i-constitution yelizwe ithi yona kufanele kube le-anti-corruption commission. I-commission leyo yiyo enza i-corruption yonke elizweni jikelele. So ngaleso sizathu kuyabe kungala isizathu sokuthi iparlamente ibe sibumba enye i-commission, yona i-commission ivele ikhona.
Kodwa ngokusabalala kokungethembeki elizweni ibaba Bebe ayisiwo umcabango omuhle yini ukuthi iParliament ivunyelwe layo ukukhangelisisa lolu daba izimele ikakhulu sikhangela ukuthi i-Anti-Corruption Commission ekhona kahle kahle kulamsebenze wenzayo.
Engingakuthola phaya ukuthi iParliament iyavunyelwa ukuthi i-debate kumbe ngithi ikhulume ngodaba le-corruption eParliament. Ibisisithi yona sibona engani kungenzeka kanje. Ngaso kufanele ukuthi kwenziwe i-implementation sisiya khona ngale ku-anti-corruption bepoli lamapholisa ngoba yibo abasebenzelana ndawonye ukuthi bakhangelisise udaba lwe-corruption. Ayisiko ukuthi iParliament ingavumba enye i-commission phezu kwe-commission evele ikhona. Lokho mbona ngani kuyabe sokuyukuthi one okwakuqala kuyabe kuwukuthi esichitha ama-resources sisenza into efana nayo le-anti-corruption. Kodwa ukukhuluma ngakho siyavunyelwa ngaso sonke isikhathi esikuthi khona ngama-debate kumbe ngama-motion e-parliament ukuthi siku-raise through ama-debate, raise through ama-motion e-parliament, siku-raise through ama-questions without notice, siku-raise njalo nakuma-questions with notice.
Umnumzana Abednego Pepe, lilunga ledale le-parliament.
O Ukukhalala umsebenzi okwenziwa izisebenzi zekhansili yedolobho leChitungwiza kungene kulanga lesine lamhlanje izisebenzi zesithi zizaqhubeka zikhalala umsebenzi nxa ikhansili ingasalungisanga iholo lazo ezingakabhadalwanga lona kusukela nyakenye. Isikhulumende sesebenze lezi isikhulumi sesebenzi lezi uReverend Ephraim Katsina uthi ezinye izisebenzi ebezingakhalala umsebenzi insuku zonke lezi ziqalisile lazo lamhlanje osokuphazamise ukuthwalwa kwamabhimu kanye lokwemba amathuna. Utown Clerk umnumzana George Makunde utshele iphephandaba le The Herald ukuthi ikhansili isicele uncedo kwabebutho njalo kulabanye abasakhulayo abangaba ngamakhulu amathathu abazinikele ukuzoncedisa kungelambadalo. Ikhansili yeChitungwiza ilesikwelede esingaba izigidi ezilitshumi zamadola yeholo lezisebenzi.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Kulive talk lamhlanje sihlaziya udaba lokwehlukaniswa ngodokotela kwamaphahla azelwe ebambene esiswini esibhedlela seHarare.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele South Sudan lamhlanje belithakazelela iminyaka emithathu lathola uzibuse embusweni wele Sudan, kodwa abantu balelo lizwe bakhala ngokuthi uMongameli Kerr lokho engakagcwalisi izithembiso azenzayo ilizwe lithola uzibuse yena engena embusweni.
Ukuziphetha ezivela kwamanye amazwe, ele Italy liphakathi kokukhulumisana lamanye amazwe akumanyano we-European Union ngokwabelana umthwalo wokuhlenga abantu abachapha ulwandle lwe-Mediterranean ngemikhombi emincane besuka ngenyakatho kwezwekazi le-Afrika bebalekela impi kanye lokugugudeka komnotho emazweni abo. Selifake kancane ezandleni zika Chris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami Chris Gande, uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Thabita Khumalo omela iBulawayo East edale lePhalamende engwebandla leMDCT lapho esihlaziya khona impilo yabameli bedale lePhalamende bona abathiwa baphila nzima ngokusilela kwemali. Ngiyakwamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi injani impilo yama MP nxa sikhangele, nxa siqathanisa lama MP akwamanyamazo?
Hayi, abameli bePhalamende baseZimbabwe bandla imbuya ngoluthi ngoba ungakhangela kwamanyamazo imiholo abayitholayo kasisondeli kibo imiholo esiyitholayo. Njalo olunye uduko olukhona ngolokuthi nawe futhi ngama-allowances, ama-sitting allowances okumele siwabhadale kasiwatholi. Njalo uzathola ukuthi namafutha enqola zomlilo kasiwatholi. Khonapha uyakukhangelwe ukuthi ungangena ku-constituency uma kuphuthiwe bakhangile wena umntana kakhulu abakhangile wena abanye abafuna imisebenzi so kuba nzima kakhulu ukuthi abameli bephalamende bakuleli lizwe banelisa even ukuthi bona bazigcine ngemizini yabo ukubhadala amarenti ukubhadala i-school fees lokuthenga ukudla ngoba esikhathini esiningi wonke umuntu obona imeli yephalamende iyabe sivumele ukuthi kuzulathi sizaba kanini
wona ama-allowance akhona kathi vele ayimalini
kumele siphiwe $75 sitting allowance akukhethelanga ukuthi uhlezi ngaphi nxa ungahamba kwi-committee kumele $25 kanti ibhoda lokho esangenayo basaze siyithole leyo mali mina ngummeli wephalamende uphuma kwisesshini leyathelayo ka-2008-2014 ngikhuluma nginjenje kangicula ngayona elesikhala kodwa ngangihlala ephalamende ngihlala lapho makhulisa
manje nxa likhangelene nje labanye OMP lixoxisana khona phana liyalicabanga ukuthi kwenziweni
kake sixoxisane sibili sihambise isikhalazo sethu kodwa inkinga ekhona impendulo esandisiwe ukuthi siyithole ukuthi lizwe kalila manje
besithathe ikhefu kancane
lo ngumsakazo weStudio 7 lilalele uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
Lamhlanje ke sixoxa lo nkosikazi Thabita Khumalo omela iBulawayo East edale lePhalamende engwebandla leMDCT ekhona emphakathini lapha nqa njengoba usitsho wena ukuthi nqa kubhubhiwe kubafuna ukuthi kube ngophathisayo yena uZulu ulikhangela njani nqa sithi wena ungumuntu lawo ngoMP kodwa ungela imali
uZulu usikhangela njengabantu abalemali njalo udikulu khona ukuthi ngithi uma singena ephalamende uhulumende ungena sidingele inqola zomlilo inqola lezo kayisikho ukuthi imali kahulumende inqola lezo kumele sizibhadalile ngomholo wethu okweminyaka emihlanu hlezi iphalamende so iningi likazulu akazifisi ukuthi imota lezo aziziphiwa mahhala imali ekhithwa emholweni yethu ukuthi sizibhadalile lezo moto so kuba nzima ukuthi umkhondisele ukuthi kayisikho ngoba anti abona kungavulukuthi siyadipha ngokungena ephalamende nangisele matentsha uZulu yabe sebona angadlani kuhlisa ukujibhada hhayi ephalamende sisimbu yabolufake
ngezinye indlela utsho wena ukubana nxa ungu-member of parliament kuyaba kumele ube lo msebenzi ozwayo
kakhulu kumele ube msebenzi ezombe ube nebhizinisi yakho but njalo ungaba nayo leyo bhizinisi uzagcina isifile ibhizinisi lengaliya uzokhipha imali ngathi kubhizinisi usuncedisa umsebenzi omele wenziwa uhulumende so ngasuncedisa uhulumende yena akakanelisi ukuthi eyenze wakho umsebenzi anele awenzi wenzeke ukuthi uZulu ahlale kuhle ngoba uZulu uvele ubhadala ama-taxes kuhulumende yimali kumele ihlanyile phakathi komphakathi kwenzeka ukuthi abantu batholi uhambe ezibhedlela bathole umsebenzi kodwa kwakhathi santi siyazi sonke ukuthi phakathi lapha uZulu uvele kasasebenzi kakula mali so iningi nabo bayisebethembele ukuthi njengomeli ephalamende la uzawuphathiswa kwazobona uvukele ekuseni ukuthi yakhona ngale njalo ubonakala uhamba ngemota entsha sikezokhanya ngazani besile mali kanti hhayi bo ayisezozimali izikweletu zonezo
manje pho labo abanye ababe belamabhizimusi bayenelisa yini ukuthi ngaphathi ibhizimusi aphinde ayiharare ukuyamela abantu abamkhethayo
bayanelisa but kuba nzima ngoba inkinga ekhona yokuthi njengabameli bephalamende kumele sisuke ngesonto lapho esiyabe sikhona ama-constituencies ethu esiye ephalamende siyehlale eharare umvulo ulesibili ulesithathu ulesine abanye ulesihlanu bese besiuma mendi ngesabatha esabantu ufika ekhaya iningi lethu asanelisi ukuthi sidrive izimota siye ngikhona ngale ngoba amafutha ngikhona kasilawo sesigada amabhasi sinxa uzagada ibhasi nabe amabhasi esiwagadayo ungayigade kusenele eka-7 uzafika kwebulawayo ngo-2 o'clock ilanga lisiyatshona ukuthi njengami yami i-constituency angasababa ngo-36 so ngi-less than 4 hours ukuthi ngiwabhode kede ngaqede ngikhulumisane lezulu kunzima ngensonto ingxenye ngazani ekuseni kufanele ukuthi uthole sechaya sengisengithekile sengibuyele ebhasini sengibuyele ephalamende so kuba nzima lanxa ule bhizinisi uzakuthi angena sikhathi bani kangeni ukuthi uyahamba kunokuhluphayo kunokungahluphiwe kunofuna ukuthi kwenzakale ngoba isikhathi esiningizane sesinkwenayo
hhayi kuyezwakala isikhathi iso esingasavumi siyabonga ube lelanga elihle
ngiyabonga kakhulu
lo ke bekungunkosazana Thabita Khumalo omela iBulawayo East edalele parliamente engowe cele le MDCT besixoxa la ke kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba lilani.
Siyabonga Chris lethi enjalo indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lephuma lendaba lishone lendaba. Put your flags up in the sky, up in the sky. Juggle on the wall. And we're on side to side. Glad to allow.
Kwezemidlalo lamhlanje imidlalo yenguqu enkezo yamazwe omhlaba e-2014 World Cup eqhutshelwa kwele Brazil isifika kumlindi uyacina. Izolo kube lo mdlalo otshiya abasekeli bomdlalo wenguqu bemangele lapho ele Brazil libhaxabulwe khona ngele Germany nge-7-1. Lokho kutsho ukuthi ele Germany selizadlala kuma-finals alumdlalo ngeviki ezayo. UChris Kandwe Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezemidlalo Ezra Chisasibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalimdlalo.
Kisho abantwana bebekhangelele ukuthi ke iBrazil njengoba ke isemizini wayo ihlala le Germany njengoba ke iBrazil abantwana bakwazi ukuthi amabookies abeyibe ukuthi yiyo ke ithimu yathatha ke inkomitho lenkabazi. Kodwa into ezenzekele lapha ikuthi ke iGermany batshengisele ukuthi iBrazil lekhona iBrazil ke engazibhora iBrazil iyana nje esithi bibekwa esibangeni esiphezulu zintatheli zindaba kodwa ke yona ngowaye ingadlali nje iBrazil yana wayibona ngo-2002 yabo Rivaldo Ronaldo uRoberto Carlos oCafu ibingafanani layo yana yawina ngeJapan ngo-2002 ngokukhangela kwabantu abazizwe imidlalo bathi iBrazil ekhona kanti ibi iBrazil ke engazange ibonakale lokhu yaba khona iBrazil. Ngakho ke kodwa bathi ke kube kuhle kakhulu ukuthi idliwe kodwa kuyangisile ngoba ukuthiwa ke ezisikhombisa kuyesabeke.
Bona abantu bathini bayabukela njani lezi nsuku ahamba yini amagetsi?
Amagetsi ahamba njengenhlala yenza kodwa abantu kulezi nsuku sebephomba ukuthi badele kuyena leyo ku-Private BC ngoba la isitshengise sibonisa ngemidlalo ye-World Cup. So ukuthi ukuthi-ke amabhawa lapha lokho kugcwala amabhawa kwenziwe ukuthi kula ama-generator ngihamba amagetsi wagijimela amabhawa kukanti abanye nalena lapha babayibukela kubo-South African Broadcasting Corporation lapho kuma khona-ke u-Studio 7 bathi ungaphela ko-Studio 7 bese besiya njani sebebukela-ke ibhola ngale ko-SABC yikho okwenzakalayo ngalesi sikhathi.
Leyo yingcwethi kwezemidlalo yenguqu u-Ezra Chisasibanda wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Brenda Fancy ehlabela kamnandi esiqibela uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Hayike kwanele sihlobo olivalelisayo yimi owenu ontungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga lilale.